Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga ke Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 ngoNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mgabe ulakho ukuba ngumfakazi emthethwandaba welemelika kucala eletheswa usomabhizimusi walelo lizwe owayezama ukuthi kususwe izijeziso zenotho ezafakelwa uMgabe. Umnumzana Absalom Sikhosana lokhu ekhokhela uhlangothi lwabatsha bezanu PF yena eseleminyaka engamachumi ayisithupha lanye i-61 bathini abasakhulayo baleli bandla.
Awungazali ukuthi umalume kumbe ubabakazi lokuyana okusesenziwa endulo ukuba yibo akumele baqondise abantwana uthi umalume lo osekhule kakhulu ukuthi ubabakazi lo osekhule kakhulu.
Inhlanganiso zokwethulwa kwemibiko ezivalisa amaphephandaba lomsakazo we-ZBC zithwele nzima ngokusilela kwemali.
Noma nje kodwa kunjalo akulanto emangalisayo kakhulu. Ngenxa yokuthi ngingakhangela emhlabeni wonke jikelele, inhlanganiso eziqhuba ngokuhanjiswa kwemibiko ziyavala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Mgabe ulakho ukuba ngumfakazi emthethwandaba welemelika kucala eletheswa usomabhizimusi walelo lizwe owayezama ukuthi kususwe izijeziso zenotho ezafakelwa uMgabe. Umnumzana Greg Turner wetheswa icala lokukhuthaza usomabhizimusi belemelika ukuthi bekethise izijeziso zenotho ngemva kokuthenjiswa imali engamadola zinkulungwane ezintathu $3.4 million. Umsakazo we-ABC 7 uthi njengoba uMongameli Mgabe engavunyelwa ukuya kwelemelika, uzavunyelwa ukwethula ubufakazi kumabonakude i-video conferencing. Umnumzana Absalom Sikhosana lokhu ekhokhela uhlangothi lwabatsha bezanu PF yena eseleminyaka engamachumi ayisithupha lanye i-61. Lokhu kubikwa sekubangele ukuthi enye intsha yaleli bandla ithi isifuna ukuthi uhlangothi lwabo lukhokhelwe indodana kamongameli Mgabe, uRobert Jr., yena oleminyaka engamachumi amabili lanye i-21. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Morris Ngwenya, njalo olilunga lebandla lezanu PF, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye kulungile njalo kufanele ukuthi abasakhulayo bakhululeke ukupha imibono yabo ngenxa yokuthi bazakhetha umntakamongameli welizwe. Hayi, bakho kuyajabulisa ngenxa yokuthi umongameli omqoto, umongameli onconywa ngumuntu wonke ngenxa yesimilo sakhe, ngenxa yobukhokheli bakhe. Siyabe sikhangele phela sibona njalo lokuthi imuli yakhe ikhuliswe ngendlela enhle, ngakho sikhangelela ukubona ubude lobu bube khona emulini yakhe. Nakho akumangalisi ukuthi abasakhulayo bakhethe umntakamongameli welizwe ukubana angene kubukhokheli babo. Ngakho-ke lokhu kuyabe kuyinto enhle sibili ngenxa yokuthi kuningi esiyabe sifuna ukuthi-ke abasakhulayo bakufunde kusuka kumongameli welizwe. Sikhangela ukubana-ke isifundo sokuqala ngumntanakhe ekufundeni ukuthi-ke umongameli eze abe ngumuntu oqotho kanje uhambisa njani.
Siyabona njalo ukubana bakhona abathi umnumzana Absalom Sikhosana onguye ongumgcini sihlalo wabasakhulayo usekhulile kakhulu ukuba ngumkhokheli wabasakhulayo. Uthini wena ngalo?
Lokho akuqondanga ngenxa yokuthi awungazali ukuthi umalume kumbe ubabakazi lokuyana okusesenziwa endulo ukuba yibo akumele baqondise abantwana uthi umalume lo osekhule kakhulu ukuthi ubabakazi lo osekhule kakhulu. Umsebenzi wakhe ngokubaqondisa, ngokubakhokhela nokubafundisa abasakhulayo laba. Ngakho kuyahambelana sibili leminyaka yakhe yokuzalwa nalokho ke esingathi experience yakhe ayibona ngisifela ngesikhathi sempi kuze kubela namhlanje ngakho lokhu okwenziwa ngumnumzana Sigcotsana yikho okufanele sibili ngoba abasakhula yabodwa ngaza ke bahambise kakuhle imisebenzi yabo kodwa okuhle ngayo ukuthi kangeneli emsebenzini kumbe kunqubo lezo eziyabe zingadinyelwa kuyabanika ukubana basikhephele izikhundla zabo kumbe basiqhubele imisebenzi wabo kodwa lapho okufuna khona umuntu ongabeluleka lokubaqondisa yikho lapho angena khona yena.
Lo ke ngumnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla lezano PF bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube selisole ukuthunjwa kwepulazi likamnumzana Dumiso Dabengwa ngamalunga ezano PF. Umnumzana Dabengwa ngumkhokheli webandla lezaphu njalo ocunule inengi kuzanu PF ngokuphuma kuleli bandla kuminyaka isanda kwedlula esesiyavuselela ibandla lezaphu. Abasekeli bezanu PF bangene eplazini likamnumzana Dabengwa iRudy Farm elisenyamandlovu ngeviki edluleyo baqalisa kwabela namhlabathi besithi uDabengwa kalisebenzisi ngokugcweleyo leli plazi. Untungameli Nkomo Studio 7 uqhume esikhulumelise MDC kamnumzana Ncube umnumzana Nhlanhla Dube yena othi okwenziwa ngabasekeli bezanu PF laba kuveza sobala ukuthi leli bandla lijonge ukuncindezela isabelo semandebeleni. UDube uthi iziphathamandla zezanu PF kumele zisuse amalunga ebandla lazo eplazini likaDabengwa ngokujetsha.
Okuqakathekileyo ngokubumba isizwe esimanyeneyo yikuhloniphana, ukuhlonipha imvelo yethu, ukuhloniphana imvelaphi yethu njengabantu. Thina sazi kakhulukazi esintwini ukuthi ungabona abantu sebethelana inhlamba, ikakhulu ungabona umuntu omncane esehlukuluza umuntu omdala, kutsho ukuthi kukhona akuthembileyo. Nxa umntakamoya ehlukuluza umntakamoya, kutsho ukuthi uvele uyezwa abadala ngakibo bekhuluma izinto ezingazinhle ngomoya amhlukuluzayo, njalo uyazi ukuthi angaze ayekufuluza umoya abangakibo yikho abakufunayo bazamvikela. Thina njengebandla sithi umuntu onjengoDumiso Dabengwa akudingakali ukuthi kubuzwe ukuthi kuyini lelahlonishwa, akudingakali ukuthi kubuzwe ukuthi uyini eZimbabwe embalini, akudingakali ukuthi abuzwe ukuthi wenza esenzela iZimbabwe wanikela impilo yakhe okunganani. Okokuthi namhlanje ngoba akasekho ebandleni elibusayelezana iPF, abantwana abancane abasaphuma uchago emakhaleni sebangahamba bayomdudula emzini wakhe kambe nesithi kuyini abakwaziyo. Thina lokho sikubona njengabantwana abenza abakuzwayo ngakibo kukhulunywa ngoDabengwa, sibe sesithi thina kuqakathekileke ukuthi iZanu-PF ingehlukanisi abalweli benkululeko yelizwe leli. Ingathi ngoba owalwela inkululeko yeZimbabwe akekho kuzani PF.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Amaphephandaba phose wonke elizweni kunye lomsakazo weZBC aphakathi kodubo lokusilela kwemali osekubangele ukuthi athi azaquma ingxenye yeholo lezisebenzi. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Longozi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga, leyo indaba isabisayo kakhulu, indaba ethusayo. Ngoba thina njengentatheli izindaba sizisebenzi sithembe khona apha emsebenzini. Noma nje kodwa kunjalo akulanto emangalisayo kakhulu. Ngenxa yokuthi ngingakhangela emhlabeni wonke jikelele, inhlanganiso eziqhuba ngokuhanjiswa kwembiko ziyavalwa, kungaze kube kukhona ngapho eMelika kumbe e-Europe lakwamanye amazwe nje azithi wona athuthukile. Uyathola ukuthi udubo lolo lubhahile kungasenani kodwa lapha eZimbabwe sikubona kabili kuyukuthi isiqokoqelo lasendaba kakhulu ngisokuthi
ukungathengiselani ngokungabi lobudlelwano obuhle phakathi kwelizwe lethu lamazwe ayiwani ke zambe abolekisa imali yikho kunokungaba ungokunye okuphambanisayo ikakhulu xa sesihlanganisa lezi thezise zemotho eze kuthi nxa kuyukuthi umkhonomi ubandezelwe akulangenye indlela yokuthi singakhangelela ukuthi inhlanganiso ezibona ngokuthengiswa kwamaphepha.
Kodwa-ke siyabona ukubana ezinye inhlanganiso ezifana labo Zim Papers labo ZBC zithi zona zizehlisa iholo. Aso ndaba yini leyo ezalethwa kini ukubana liphathise?
Limkodo lelo kuningi okwenzakalayo okungekho sobala ohambelana nendaba zenezi ezokuthi iholo lamacomrades liyehliswa sikhangelele njalo sesiqalisile ukuthi sibe le nkulumo kweminye imihlangano mayelana lo daba lonolo lwethusayo
lo-ke ngumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela ke uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councilor Maria Ndlovu oka Ward 20 eNkayi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi kuhle siyalibingelela.
Sesikhangela khona ngapho eNkayi kuyini isebisibili abesifazana ababhekane la.
Abesifazana babhekane lokuswelakala kwezimali ukuthi bazincedise ikakhulu kuma project. Ngoba ama-project aba akhona bazisanda bona. Bazame baqhube sibili kube kuhle kuye phambili. Ngokuya kwesikhathi ngendaba zokuthi umnotho uyawa sikhuluma ngezomkhonomi. Basele sehluleka ukuthi bavuke bayafisa sibili kakhulu kodwa kusuke kube nzima. Sikhangelele ukuthi nxa usemaphandleni ukhululekile ngoba nxa ngawe uyabuthola uncedo lokuthi lenze kumbe ngama-project. Liyabe liwenza likhululekile ngoba okukakhulukazi akuphomba ukubhadabhadala nje izimali zamarenti lani lani. Kanti-ke nxa usemadolobheni kuyahlupha ngoba emadolobheni kuyabe kukhangelele ukuthi kubhadale imali kubhadale lokhu lalokhu ya. Kanti-ke emakhaya kuhle abantu baziqhubela amaprojekthi abo bengomama bazizuzela imali zabo benze lokhu abakwenzayo.
Labo abaphumelelayo-ke?
Bakhona balenhlelo eziphumelelayo ngikhuluma nje lami ngomunye owabakhona abezingadi lamaprojekthi ezinkukhu ukuthi umama lo mama uyakhupha inkukhu yakhe sidonethe sibe ngu-20 inkukhu lezana ziyabekela amaqanda siyathengisa abantu amasiyana ayakhula sithatha amaqhude sithengise singabona ukuthi seziluphele ezinye sithengise sibelokhu esichiya amathokazi enye imali sibona ukuthi sincedisa abantwana ikakhulukazi ezikolo laba abazintandane abaswelayo emakhaya ngapha ezingadini sithathe imbhida sithengise lamatamatisi esikhathini sikhelele abaselokazi lezintandane.
Ukuze ulukhwabithe lolu uhlelo kwase kuhambe njani njalo laluqalisa njani ngathi liyaphumelela.
Sabona ukuthi singomama singaze sihlale phezu kwengqondo, sihlale phezu kwezandla, simelele i-dependent syndrome ukuthi sizabe lokhu sinikwa kuyasibulala. Ngoba ngisitsho njalo nje sengikhohliwe ekulimeni khona phezu ngadini. Siyathengisa imbhida ngesikhathi nxa sokulanjwa. sithenga amagokoko abanye babuye bazothenga ngamagalani kukhanya ukuthi indlala isuka yehle singabi lohlupho sisenza ibutter trade
uba ngabe bebanengi abesifazana abakulolu hlelo
abesifazana baningi ngoba ama clubs achiyene kulabo healthy clubs kulani achiyene okukhulukazi kwangkhona ukuthi abanye basuka bangane baba lobuvila basebe ngathi bahlehlele emuva kodwa inengi sibili inengi mbijani hayi liyazama ngoba ungaze uhambe kumbe kusemfukeni yenkayi uyafica bayawodisa imbhida ngomama kakhulukazi bathengisane ngomama khathesi kunje bekule mphambayila ngomama abathengisayo osunflower oni konke nje okulinywayo sihambile saye emashow besile district show utholisane ukuthi ikakhulukazi imajority ngomama obaba balutshwane
besungula lezinhlelo omama babesungulela bona bodwa kumbe bathola uncedo lokuthi baqalise
uncedo abanye balibeluthole kurwa sibile ukuthi kuqaliswe ikakhulu ama-project lawa okuthunga ama-clubs ama-project okuthunga lawa enkukhu basinika imali yokuthi kuthengwe ukudla kungathengwa ukudla inkukhu lezana zingakhula sesithengisa sesibisela imali yabo leyane yokudla thina sesisala sizenzela sishoda ezingadini bayasincedisa labe women affairs bayasinika inhlanyelo ngikhuluma sezenzeke sesihlanyela khathesi
njalo uncedo lolu linikwa kuhle akulakuthi kuleyozomba ngazwe phakathi
mina sibili ngifuna ukukhuluma iqiniso lisemaqinisweni sibili ngikhulumela ikakhulu esigabeni sokonkala kadala phengikhona bengingazange ngibone usiba lobandlululo ukuthi lo ngwalolu hlangothi lo ngwalolu hlangothi bekubizwa nje umhlangano bese kukhulunywa nje icriteria okuyakhethwa ngayo ukuthi kukhethwa umuntu onjani nibona nje siya benefita kuhle kungala problem
labana omama othe bayaswela imali zokuthi sibancedise ukuthi besungule inhlelo zabo ubonake bakhangelele imali ezinganani
ngingazake ngitsho nesizathu sokuthi ungathi uyananzelela bakhona laba omama abanye ngathi mina bavele balunywa zinkawu engithi bangamavila sibili ngesintu ngoba uyabumtshela ukuthi hayi nqa ungala imali ungenelisa ungangitshela mina lami ngizakwenelisa ukuthi siliboleke lokhu kumbe silidonethele inkukhu lani lenze lokhu lithi ubone ukuthi umuntu wangkhona ungathi uhlehlele emuva nxa sokungathi kubuya inhlelo uzathola ukuthi sebejabula ngoba baye bekwazi ukuthi ubani ngiyodubeka ukudubekisisa ngiyo okanjwa kuqala kanti ke ukuthi uzenzele wena uziphilise sele sibona ukuthi kungcono kakhulu kulokumelela ukunikwa ngoba usozufe abantwana bazaqhubeka besiye esikolo uzaqhubeka usidla ngekhaya kungela problem oyabe uhlangana layo
ukuyezwakala hayi siyabonga ukuxoxa lawe
ye
lapho balaleli besixoxa lo nkosikazi Maria Ndlovu ukansila ka ward 20 konkalakatha enkayi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa abalaleli libe lelangeli
dibaneni njalo kuhlelo oliphathelane labesifazana yilami owenu usithandekile Mhlanga ngesikhathi esifanayo kuviki ezayo.
Sibonge ke lathi usithandekile Mhlanga njengokutsho kwakhe lilalele njalo uhlelo olufanayo ngevikezayo. Okwezemidlalo ke lamhlanje ke sikhangele imidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup ezadlalwa kusasa kundawana ezijeneyo zelizwe. Linkezo ke ile mali eyi $500,000. I-Dynamo sizadibana le-Black Rhinos eGwanzura Stadium ukuthi ke i-Highlanders yona iyadibana le-Shabani Mine eluveve. Iwanke izadlala le-Triangle United eCollier Stadium. Kuthi ke i-Buffaloes yona idibane le-Chiretsi eSakuva Stadium khona le eMutare. Inzwisa ke yengoma kamuyi uBob Marley esigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele besilakho lamhlanje. UMongameli Mgabe ulakho ukuba ngumfakazi emthethwandaba wele Melika. Hayi isikhathi savumi lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.